isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle, isikhathi ngu 7:30. Ngiyaxolisa, isikhathi ngu 7:30 ye. Ntambama olamukela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 10 namphalakazi 2017 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umgcini sihlalo webandla le MDCT esigabeni seMathebelele South elokhu engakathoniswa libandla kucala lokuphoselana aqatha lomsekeli kamongameli webandla uNkosazana Thokozani Khuphe.
Sengakujwaye ukuthi ngaphongubona kuphoselwana amazwi. Amazwi nempela nempela ngabona kuphoselwana. Kodwa ngeke ngichaze ukuthi kuyini okunye engakubonayo, ngoba kuyabo kusitsho ukuthi kuzaphambanisa umsebenzi wami nxa sokumele udaba lolu i-executive sithe luyedluliselwe ku-National Discipline Committee.
Iqembu lezomculo eRumba selethule ingoma ethi Zimbabwe buya lentokozo kulandela ukuphuma esikhundleni kukamnumzana Robert Mugabe. Udubo lokungabi lencwadi zokuzalwa ama birth certificates ezibalisa lezithupha luhlasele abanengi ikakhulu abadabuka esigabeni seMandebeleni, kuveza ukucwayisisa kweStudio 7. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Umgcini sihlalo webandla le MDCT esigabeni seMathebelele South umnumzana Solani Moyo elokhu engakathoniswa libandla kucala lokuphoselana aqatha lomsekeli kamongameli webandla uNkosazana Thokozani Khuphe. Iphephandaba le The Sunday Mail elalamhlanje lithi uMoyo ubuyiselwe esikhundleni sakhe sokuba umgcini sihlalo wesigaba seMathebelele South, kodwa umgcini sihlalo webandla lelizwe jekelele umnumzana Love Momoyo uthi umnumzana Solani Moyo ubevele engakamiswa umsebenzi ngoba ikomiti ethonisa amacala e-disciplinary committee ayikahlali ukuthi icubungule lolu daba. USolani Moyo ubikwa waphoselana aqatha loMakhuphe kulandela umhlangano wenziwa esigabeni sikaMoyo esithi uMakhuphe wayengamtshelanga ukuthi uyeza esigabeni sakhe. Lokhu kwaba yisisusa sokufuthelana phakathi kwababili laba okwenza ukuthi uMakhuphe alobe incwadi ecela ukuthi uMoyo amiswe umsebenzi. Sixoxe lomnumzana Love Momoyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ngakutsho ukuthi njenge office kagcini sihlalo webandla sithole umbiko ugwalo lulotshwe ngumsekeli kamongameli umama uMakhuphe lapho kade ecela ukuthi uhlalimane weMathebele South ngenxa yezizathu akade ezihlelile yena njengokubona kwakhe. Yikho silendlela esisebenza ngayo kunhlanganiso. Nxa kube logwalo olunjalo ikakhulu kufisa ukuthi kumiswe umuntu olilunga le-National Council. Igwalo lolo luyathathwa luye yethulwa enkundleni ye-National Executive. Okuyiyona elamandla okumisa ilunga le-National Council.
Kahle kahle licala bani alidalayo elibangela ukuthi kuze kuthathwe inyathelo elingaka?
Angeze ngakhuluma ngakho kodwa engakutsho ukuthi kulokukhonona okwenziwe ngumsekeli kamongameli ngendlela owakhulumisana ngayo lo Shelimana weMathebele South besemhlanganweni mhlaka 25 November kondolwane.
Wena njengomunye owayekhona kusenzakala lokhu, walubona njani lolu daba?
Engakujwaye ukuthi ngaphongubona kuphoselwana amazwi amazwi nempela nempela ngabona kuphoselwana kodwa ngeke ngichaze ukuthi kuyini okunye ngakubonayo ngoba kuyabo kusisho ukuthi kuzaphambanisa umsebenzi wami nxa sokumele udaba lolu i-executive sithe luyedluliselwe ku-National Discipline Committee kuyabo sokuza ngehlula ukuthi ngilucubungule ngendlela eqondileyo nxa sengithe ngaphambilini ngaletha umbono wami.
Alo-ke ngumnumzana Love Momoyo, umgcini sihlalo webandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esemadobo. Udubo lokungabi lencwadi zokuzalwa ezibalisa izithupha luhlasele abanenge kakhulu abadabuka esigabeni semandebeleni. Ukucwayisisa okwenziwe iStudio 7 kuveze ukuba abanye baze befe bengelazo lezincwadi ngoba indlela zokuzithola uhulumende sewaziwomisa kakhulu. Intatheli izindaba iStudio 7 uAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Esigabeni semandebeleni inengi labantu elingelazo lezincwadi zatshabalala ngesikhathi sombhuqazo weGugurahundi kuthi abantwana balabo bantu labo kuyehlula ukuba bazithole ngitsho lezizukulwane zabo. Abanye kuyehlula ukuba bazithole ngoba kuyabe kudingakala abafakazi, imali, njalo namahofisi akhona akude labantu, njalo esinye isikhathi kuthiwa abantu baye eHarare ukuyalungiselwa udaba lwamaphephala. Okwamanje uhulumende uphakathi kokubhalisa ukuthathwa kwezithupha lencwadi zokuzalwa, kodwa iningi labantu selehlulekile ukuzithola lokhu kuzenza bengenelisi ukubhalisela ukuvota. Umnumzana Nkanyiso Netha uthe bayehluleka ukuthola izithupha lencwadi zokuzalwa kudingakala abafakazi lemali engekhoyo lalabo bafakazi abakho.
Thupha asilazo ngokuningi. Ngendlela esingalazo sikhulele kobogogo. Sengikhayela lo mntana nami. Manje uyapasa kathesi ngifuna ukuyamgrajuata ma ngifika esikolo laphana ngithi umthathisiye kwibeth bamfuna abafakazi.
Umgcini sihlalo wezaphu eMathebeleland North umnumzana Matthew Sibanda uthi iningi labantu abalazo incwadi zokuzalwa kunye lezithupha ethi uhulumende kalungisise lolu daba ngoba abantu babhekane lobunzima.
Sibele le ndaba yama-ID lama-birth. Sila bantu asebekhulile ku-ward 15 emangwe la ku-ward 5. Mawuthi uyababuza ukuthi kungani lingala ama-birth lezithupha. Basitshela ukuthi oyise abazali babo babulawa umbhuqazwe weGugurahundi.
Olwela amalungelo oluntu, umnumzana Mbuso Fuzwayo ubike ukuba uhulumende wephula amalungelo oluntu ngokungaphi abantu incwadi zokuzalwa lezithupha. Udubo lolu selubangele ukuba inhlanganiso yezokholo iHabakuk Trust ilobe ugwalo lwezikhalazo lusiwe uhulumende. Ipetition yeHabakuk Trust ithi idalele parliamente kumele livikele uZulu kulungelo lakhe lokuba lencwadi yokuzalwa lesithupha lezinye incwadi eziqakathekileyo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Linjani mahlabe zulu, linjani zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe suku zonke ngo 6 a.m., 2 p.m. la ngo 7 p.m. eZimbabwe. Lisibamba kumagagasi athi 909 meter wave 4930 15580 laku 6080 shortwave frequencies. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa kuFacebook kukhasi lethu le-VOA Ndebele.
Land of sunshine.
Iqembu lezomculo weRumba elikaNgqabutho Voko and Nkai Messengers Band selethule ingoma ethi Zimbabwe buya lentokozo kulandela ukuphuma esikhundleni kukaMnumzana Robert Mugabe. uBenedict Nhlapho uxoxa lamalunga aleli qembu eJohannesburg kwele South Africa.
Injabulo ebikhona esitakadini zonke zeJohannesburg ngesikhathi kuzwakala umbiko othi uMongameli Mgabe usetshile umsebenzi. Iqembu lenkayi Messengers lithi lithethe amalanga amathathu ukwethula iculo leli elihlaba umxhwele elithi Zimbabwe buya lentokozo. Ungabutho Mvoko insizwe yasenkayi kombumba odume ngelithi Mzila uthi kusapho lweZimbabwe kwehla kukaMgabe esihlalweni kube inkululeko okukudala yalindelwa.
Abantu bajabule kakhulu, nathi sijabule kakhulu, kwaba intokozo enkulu kakhulu. Yasijabulisa lento saze safiwa ngumqondo ukuthi hayi ithi senze isingle track, abantu bayijabulele bayithokozele. Nijabulele ingoma azitsho
le ngoma yabole iyakucacisa konke lokhu. Umqondisi waleli qembu Ishmael Ncube odabuka eKhumbudzi eZansi yakwelemandebeleni uthi ingoma eveza intokozo eyabakhona ngalolu suku.
Nansi ingoma abathandekayo, sijabule ngijule. Ama-CD atholakala, liyakwazi ukusixhumana lathi lapho uFacebook, sihlala iFacebook page yethu ethi Nqabutho Mvoko enkayi Messengers.
Kanti obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zeqembu uMichael Khumalo ophuma khonale eNgwaladi kosikhobokhobo enkayi uthi le njengeqembu yiyo ikhisimusi abayipha abalandele.
Balandele, sicela uxhaso olukhulu kakhulu kini. Ngaphandle kwena singeke sibe nawo amandla. Okwamanje itrack isikhona ileviki nje yodwa.
Leli qembu lithi liphakathi kokupheka iDVD yengoma le, kanti abayifunayo bangathintana labo kuFacebook. Studio 7 in Johannesburg, West South Africa. Ngingu Benedict Nhlapho.
Abadala bathi akulahlombeleko ngokufelwa. Kulo sakhulayo umnumzana Garikai Mavu okhala ngencwadi zakhe zokuphutsha izifundo zika Form 4 eChikore Secondary School ngomnyaka ka-2004. Kodwa elokhu elethemba lokuthi wenza kahle njalo uzasithola isithupha se-O-Level. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseNorton.
UMavu uthwetshulwe yingwe esigabeni seNorton esiqintini sakoNyagori esiku Ward 15. UMavu usele minyaka engamachumi amathathu lambili yokuzalwa. Ulobe imihloliso yakhe ye-O-Level ngomnyaka 2004 ngemva kweminyaka elichumi lantathu engazi ukuba wenza njani kuleyo mhloliso. Ke sizwe uMavu elandisa ngezizathu ezabangela ukuthi ehluleke ukuthola impumela yomhloliso awubhalayo.
Mina ngacina ku-Form 4. I-problem eyayenzakala ngokuthi esikolweni lapha ngangifunda khona. Ngathi mina ngiqeda ukubhala ama end of year examination, ama result yedwa aphuma, mina sengisiyo collecta ama results ami. Vapho nguthi wena walahla amabhuku esikolo. Mina angikaze ngithathi ibhuku, i textbook yesikolo lapha kade ngifunda khona.
UMavu wetheswa icala lokulahla ingwalo zesikolo okuyikho kubangela ukuthi engaphiwa impumela yemihloliso yakhe.
So ngazama ukuthi ngi-explain konke okwenzakala. But bona bangincitsha isikhathi sona leso sokuthi mina ngi-explain. Vapho ngathi wena icala lakho yalazi. Akuphume uyosidingela amabhuku ethu. Anje. So from 2004 lapha ngiqeda khona isikolo lakathi angikwazi ukuthi mina ngaphuma ngama results ngaphuma maybe ngile 5 kumbe ngile 4 kumbe ngile ngilama use angimangaka angikwazi.
UMavuthi imali yokuthi ayehlawulela lezongwalo ukuze athole incwadi zakhe akalayo uthi uziphilela ngokusebenzela abanye kanye lokuthengisa. Imizamo yokukhulumisana nomabhalane wogatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary phezu kwalolu daba uDr. Sylvia Uthethe Masango yehlule ngoba ucingo lwakhe belungasatshelwa. Lo msakazo okhulumisane nabenhlanganiso elwela ilungelo loluntu eyeZimbabwe Lawyers for Human Rights ZLHR ukuzwa ukuba lokhu okwehlela uMavu kuyikwephula ilungelo loluntu na lobahatshi. AbeZLHR laba bathi okwenzakala kuMavu kuyikwephula ilungelo loluntu nxa kukhangelwa uhlangothi lwezemfundo isisekelo sombuso sikubeka sobala ukuba kulilungelo lomuntu wonke ukutholiswa imfundo. AbeZLHR bathi kwakumele iziphathamandla lapho kwafunda khona uMavu ngabe ziyadinga enye indlela yokumsiza ngayo hathi ukumjezisa ngendlela elesihluku kangaka yonke le iminyaka kucala abangelaqiniso ukuba nguye mpela owalahla lezo ngwalo njengoba ekulandula lokho. Isikhulumeli salenhlanganiso yeZLHR uMnumzana Khumbira eMafunda uthi okwenziwa uMavu yilunya, uthi njalo lokhu sekuzaphazamisa impilo yakhe. Kwazibani engxenye uMavu wayephumelele ezifundweni zakhe okokuthi ngabe engumanjinela kumbe elesikhundla saphezulu. Studio 7 ngiseNothoni nginguMavis Gama.
Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington DC.
Lomhlaka esikhuluma ngamasiko angani lokho egcinakele endaweni zabo Melika kumbe ngithi emazweni atshiyeneyo. Ngilehlahla ngoba ngilomnumzana Phithizela Ngcobo isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika. Lo nkosi sikazi Betty Ndlovu layo uzalwa kwele Zimbabwe kodwa kulezi nsuku ke ulapha ke kwele Melika. Mandlovu kunjani mama?
Siyaphila. Dube
njani? Hayi siphile kakhulu. Baba Ngcobo, injani impilo?
Hayi siyaphila dube njani
nami. Hayi siphile kakhulu. So sikhalise ngomama ke uMandlovu. Ubona ngazani imikhuba ekhona sibili nxa ukhangela wena. Engani igcinakele nxa umuntu esemazweni njengakhathezi. Ingabe yiphi esintwini?
Hayi mina vele nxa sengikhangele so sithi nje thina abadala yithi singani lokhu esiyilandela ekhaya. Hayi laba bathi hayi vele sibalahla sebevele sebeyilandela yona iyalapho.
Lapho uyabukhangele imikhuba enjengani?
Khonokho okunjengelungelo labo, ilungelo labatsha. Alapha bathi qakathekisa lokhwana kokuthi vele sebengabalapha, ungeke umkhuze umntwana wakhona yakuthelihlelela ilungelo lami.
Baba Ncobo, wena ubona ngazani yiphi imikhuba engazani iyaqhutshwa njengabantu nxa sebevele ekhaya sebehlezi la?
Okay, oqala bemfuna ukudobha lapho umama Mandlovade ekhulume khona. Ekhaya yabona umkhuba ekhaya wawuthi umntwana ngumntwana ungaphansi komzali. Umzali engakhuluma wawuvele uthule, umama wayethi engakhuluma lawo ungaphendulwe. Uhlemuze ethi lami iyakhuluma umntwana layo ubeke lakhe kumbe uyabethweleni khonapho kumbe ngumgani uyakujikijela ngawo. Kodwa yena lowo umkhube nalowo sifonthi lapho emelika awusebenzi, ungafika ujikijela umntwana ngomgani uze sokuthiwa sokusubizwa ngale ngoba awuphathanga umntwana kakuhle. Umntwana engavele ethi utshaywe ngumzali sokuthiwa umzali wenza lokhu nesikhawuthi ku-abuser, umphethe kubi umntwana. Thina esisebenze ezikolo lapha kufuneka thi sithe sifonele laba abakhangelele ezabantwana ngoba thina singela ukufona lathi siyalahlekelwa ngumsebenzi.
Ye, so ke nxa sikhangele khonokho ke Mandlovu, ungajaya umntwana ngoswazi khonokho ukukhuza okwenziwa ekhaya, akuwona abantwana khonokho?
Hayi mina njengoba nje ngihle ngaqala ngakho ukuthi lona ilungelo nalelo yile ndibona lingani vele liyasona isizwe ngoba umntwana nxa eza kubophisa akumangalele kumbe uthathelwe umntwana ngokuthi uzama ukumeluleka nje ukuthi impilo yakhe ibe ngcono. Hayi vele kubi mina ngibona nje ngani kubi ngoba ekhaya umntakazibani umakhelwane ungahlangana laye ngeganga uyamtshaya umama khe laye angafike etshela unini ukuthi ngitshaye ngoba uyabekwathi uzatshaywa futhi. Manje lapha angafika etshela unini ukuthi umakhelwane ungitshayele unini asesiyabiza amapolisa. So ungakhangela ukubi ngoba labo mama bakhona bahlalela evalweni lanamntwana esona umkhuza ngasese kumbe qatshile esesaba ukuthi uzabotha. Manje ungakhangela nje nxa sihamba lapho uyabona ukuthi hhayi vele impilo yakhona ayimanga kahle.
So u-911 wabo lo Baba Ncobo Nguye wazalwa uyahlupha
eh? Hayi usehluphile 911 lo ngoba abantwana bami chaya nje bengamchaya uyayizwa imoto yamapolisa njana sibuya sikhala lapho sikhala. Ah singakhala futhi khona ukubi lakho kodwa kwesinye isikhathi ngombono wami kuqathe ukuthi abantwana bebe namalungelo. Ukuchaya yebo kuhle kodwa kukhona okunye okungakuhle okusuka ukuthi umntwana uselimele ngoba umzali ube bengamhlanga kuhle. So kuqathele concurrently abantwana bebe namalungelo bephathwe kuhle betshengise uthando. Kuthiwa thina abantu abamnyama kakhulu abeZimbabwe singabuza kwabantwana ukuthi ngubani wake watshelwa ngumzali wakhe ukuthi ngiyakuthanda. Kuthiwa nxa ulabalikhulu i-100 kaningi ngathola izandla ezintathu uyabule nhlanhla. So thina uthando lwabadala bethu alukhulunywa nxa bekuchaya bakuchaywa ngoba bayakuthanda kodwa uthando olutshengiswa ngokuchaya hayi sikubona ngathiwa silo thando. So siyafunda khonapho kwesi sikhathi ngathi kuqathe ukuthi sifunde imikhubena le mihle ukuthi umntwana yatshela ukuthi ngiyakuthanda mntanami. Umntwana qathe ukuthi etshele ukuthi muhle ansho thina ekhaya ubabe ngathi emntwaneni mntanami oyinkazana muhle siyatshaya imhlolo ukuthi ha sefuna ukubamba umntwana kodwa esikhathini esiningi kuthiwa abantwana abatshela ukuthi bahle abazizwi belobuntu bengaphuma-ke phandle laphana kube sokuyongifana lokho kungani ukujoyina ukuthi heyi wena ulenwele ezinhle abantwana bagcina sebeyela khonapho sebewela ngoba ngokokuqala ukutshela ukuthi bahle.
So siyambuzwa-ke ubaba uphithizela Ncoba kuthi isikhathi sesihambile sibili sesidliwa ngumangoye Mandlovu ngathi 10 seconds sibili khonapho ubone ngani kungalungiswa njani khonokho ngamafitshane sibili kakhulu.
Mna ngithi ukuthanda abantwana kuhle but singaye lebhayibhilini uJesu uNkulunkulu ngokwakhe wakubona ukuthi umntwana laye kumele akancede nje ngokuthiwa jabujabu ngoswazi.
Hayi lami ngiyavuma ukuthi hayi khona ukukhuzwa kakhuze kodwa kunjalo nje abatshele futhi ngokuhle abakwenzayo abantwana betshele ukuthi bayathanda.
Ngithathe leli thuba ukuthi ngibonge ubaba uPhithizela Ncobo, ngibonge njalo lo mama uBheti Ndlovu. Oliver lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uKeeps Dube. Lilani
ngela manyama sina masiva baya wagcina masiva
usenziwe
manje usenziwe manje
siyabonga ke Dube okwamanje sengilithiya izandleni zika Ntungamile Nkomo.
Ikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silo mfundisi usenisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje ntambama.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje bengifuna ukushumayela lokusikhumbuza ngomlayo oqakathekileyo. Singaya kumakho chapter 12 iverse ka 30-31. UJesu babembuzile ukuthi yena yiwuphi umlayo oqakathekileyo kakhulu. Sifumana ukuthi waqamba wathi thanda iNkosi uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke langomphefumulo wakho wonke langenhliziyo yakho langengqondo yakho yonke langamandla akho wonke. Kodwa wasegcizelela masinya wathi kodwa-ke umlayo oqakathekileyo waphosa uqathaniswa wawufaka walingana wathi owesibili lo yikuthi thanda umakhelwane wakho njengawe. Wasesithi yena akulamlayo edlula leyi. Namhlanje bengifuna ukuthi sicabanga iZimbabwe isiya phambili ukuthi kulento eqakathekileyo ebengifuna ukuthi nginike ingqobe abalaleli bethu. Okokuqala ukuthi siyajayela ukuthi asikhulumi ngakho kodwa sinanzelela ukuthi ukukhetha abantu ngolimi lwabo yinto embi njalo yinto abantu abaningi abayenzayo. Ngiyakwazi ukuthi yinto engxenye esakhuliswa siyenza singacabangeli ukuthi kuyinto engafanelanga. Isikhathi esiningi thina abantu abansundu sijayele ukunanzelela ukuthi abamhlophe babesikhetha kodwa ngifuna ukuthi namhla sicabange ngalokhu ukuthi thina njengabantu abansundu kuyini okusenza ukuba sikhethane ngolimi lwethu. Into yokuqala engifuna siyinanzelele ngiqalisa le ndaba engikholwa ukuthi singaqhubeka ngayo ngeviki elilandelayo ukuthi inlimi zonke zadalwa nguNkulunkulu kodwa uNkulunkulu edala inlimi lezo ezehlukeneyo ngabe kumbe kuyisishona kumbe kuyisivenda kumbe kuyisindebele kumbe kuyisihebheru kumbe isikhiwa uNkulunkulu wasidala lezinzimi siyakhumbula ukuthi lapha nokuqalisana abantu bezama ukwakha inkalakatha yesakhiwo bevoda uNkulunkulu wadiliza wayenza ukuthi kusuke imilimi ezehlukeneyo kodwa ke akuthi ukuthi uNkulunkulu wathi dala imilimi ezehlukeneyo wathi yena kulolu lodo luqakathekile kwedlula abanye abantu olwabanye abantu njalo ukukhuluma ngolimi olehlukeneyo lomunye umuntu akukwenzi ukuthi kube ngumuntu oqakathekileyo ukwedlula omunye sokuqala ngifuna ukucabanga ukuthi okokuqala kumele siyovaza ukuthi phambi kwaNkulunkulu ukukhetha omunye umuntu ngolimi lwakhe kuyisono le yinto eqakathekileyo kumele sigcizelele ngesikhathi esiningi e-Afrika siyasibone ngangiseRwanda okwafa khona abantu abagcwala ilanga nje kwafa abantu abangagcwala i-Barberfield befela kuphela ukuthi umuntu lo ukhuluma ulimi olohlukane lolomunye umuntu siyakwazi njalo ukuthi ngapha esigabeni sethu esemandebeleni lase enikizimi e-Midlands kwafa abantu abaningi befela ukuthi ngathi okumlanda ababelayo kwehlile ukukhuluma ezinye imilimi ezikhona ngakho-ke into yokuqala kumele sinanzelele ukuthi uNkulunkulu kakhethi umuntu ngolimi lwakhe ukukhetha omunye umuntu ngolimi kutho ukuthi kuyisono okwesibili engifuna sikunanzelele ukuthi akula limi olungcono kwedlula olunye lokhu uNkulunkulu yikho kwathi ngesikhathi sePentecost singaya kumisebenzi yamapostoli laphana siyananzelela ukuthi kwathi umoya ongcwele esehla kuthiwa kwakhulunywa zonke izilimi ezazisaziwa abantu bonke abantu ababekhonapho bezwa abantu ababekhuluma ngezindimi bekhuluma ngenlimi zakhe ngakho uNkulunkulu uyananzelela zonke iilimi lezi ezehlukeneyo okwesithathu sesigqiba njengoba nithe sizaqhubekela ngeviki le elandelayo siyananzelela ukuthi uNkulunkulu wathi yena edala umuntu wonke wathi kuhle lokho esengikwenzile yikho sinanzelela ukuthi okwesithathu lapho ujesu uthi yena akumelanga kuphela ungamkhethi umuntu lo kodwa kumele umthande siyathandazela inhliziyo zethu zibe lokuxolela zibe lokuzwisisa abanye abantu abangafanani lathi abangacabangi njengathi abangenzi izinto njengathi ngegama likajesu amen
amen mfundisi sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo
siyabonga balaleli bami lisale licabanga lokhu engikukhulumileyo inkosi likusize
lolo bekuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda igama nguNtungameli Nkomo
I love a girl, and her name is Ochilo, Ochilo.
Don't mess with G.
Ochilo, Ochilo.
Don't mess with G.
Don't mess with.
Don't mess with Jill ingoma ye Black Spear isigqibela uhlelo lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele indaba inhlongo zendaba ze ebeziqhakathekile kuhlelo lwethu lwalamhlanje umgcini isihlalo webandla leMTCT esigabeni seMathebeleland South elokhu engakathoniswa libandla kucala lokuphoselana aqatha lomsekeli kamongameli webandla unkosazana Thokozani Khuphe iqembu lezomculo weRumba selethule ingoma ethi Zimbabwe buya lentokozo kulandela ukuphuma esikhundleni kukaMnumzana Robert Mugabe. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje asidibaneni njalo emini sasa ngo 2:30 kuhlelo eliyabe silethulela ezinye njalo indaba igama nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.